isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 16 kumpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sicaba ngokuthi lumthetho kumele ulungise udaba lwe appointment ye board. Ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla ukubeka leyo board.
Imihlangano yokuthapha imbono kaZulu ngokuguqula komthetho ophathelene lokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla abaningi besithi kumele kwesulwe umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ezandleni zikamongameli.
Abantu kabalalele ama-bulletins kuma-radio, even like social media, belandelela ukuthi ucyclone lo ungaphi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi.
Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lengezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho ele-cyclone Chido obekusesatshelwa ukuthi lizabhidliza eZimbabwe kubikwa seliphele amandla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Imihlangano yokuthapha imbono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelane lokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla abanengi besithi idalela eParliamente kumele lesule umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe kumbe iBuzz ezandleni zikamongameli welizwe ngoba lokhu kusenza ukuthi abasekela uhulumende kumbe ibandla elibusayo kube yibo kuphela abaphiwa amalayisensi okusakaza. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ngaphandle kokuthi ngubani omele akhethe amalunga e-Broadcasting Authority of Zimbabwe, olunye udaba oluhluphe kakhulu emhlanganweni wanamuhla ngolokuthi ungaguqulwa umthetho we-Broadcasting Services Act uzabamba ngamandla abantu abalezimota ukuthi bathenge umthelo we-ZBC ukuqala ukuze benelise ukuthola amaphepha avumela izimota ukuhamba emgwaqweni avela kugatsha lweZimbabwe National Roads Administration lokuthenga imithelo yokuvikela imota ama-insurance. Abantu abangena umhlangano obukhokhelwa yi-committee yedayile eParliamente ephansi kogatsha lokusakaza eye-Portfolio Committee on Information, Publicity and Broadcasting Services bathe bafuna amalunga e-Broadcasting Authority of Zimbabwe akhethwa yiParliamente ngokwayo hathi ngumongameli esebenzisana lomphathi ntambo wokusakaza njengokutsho komthetho. Omunye wabakhuluma emhlanganweni lo emele inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe ngumnumzana Perfect Hlongwane.
Lumthetho kumele ulungise udaba lwe-appointment ye-board ukuthi kungabi ngumphathi ntambo kuphela olamandla ukubeka leyo board, kodwa ukuthi abantu baye through lokho esithi thina ngama public interviews ukuthi babuzwe phambi kaZulu lokho singakwenza through iParliament.
Amazwi kaHlongwane asekelwe ngumnumzana Sifas Mavuta, yena obemele inhlanganiso yemisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRA.
IBuzz iza license ama broadcasting services kanye ngomnyaka depending on availability ye-spectrum. Sifuna ngani kumele kulungisiswe lokho.
Abanengi bethese ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe umlando wokunikeza amankampani alobudlelwano lohulumende ukumbele bandla elibusayo kuphela amalayisensi okusakaza afana le-ZBC, ZTN, NRTV, Fairtalk Communication, le-AB Communication. Udaba lokuthi abalezimota kumele bathenge ilayisensi ye-ZBC kuqala ukuze benelise ukuthola amanye amaphepha okuhamba kwezimota zabo emgwaqweni yinto ecubula abaningi elizweni. Omunye wabo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Zimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube.
Somele labo behlukumezwa ukuthi bethenge umthelo wento abangafuni ukuyilalela, yikho uthola ukuthi khona abantu abaningi emaphandleni balalela i-Studio 7.
Onqube usekelwe ngumnumzana Matthias Dube isakamuzi seHarare yena otshele ikomiti yebudalela eParliamente ukuthi kumele iZBC ikhiqize inhlelo ezithakazelelwa ngabantu ukuze ibahuge bathenge amalayisensi alumsakazo ngokuthanda kwabo hatshi ngokuphoqwa ngumthetho. Kodwa omunye obesemhlanganweni ofanayo osekela ibandla leZANU-PF, umnumzana Nisbet Chuma uthi uyavumelana kakhulu lenguquko efunwa ngumthetho lo. Kuminyaka esanda kwedlula, abantu abafana lo wayengummeli weHarare East unkosikazi Jesse Majome bahambisa umsakazo weZBC emthethwandaba besithi abafuni ukubhadala umthelo ngoba inhlelo zawo sekela ibandla elibusayo. Ikomiti yeParliamente ekhokhela imihlangano le izakuya njalo ezigabeni ezibalisa eMtare, eMarondera, eMaswingo, koBulawayo, laseLupane. Uyathapha imbono kaZulu ngokuthi uyavumelana lenguquko equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill le kumbe hatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi ole Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho uCyclone Chido obese satshelwa ukuthi uzabhidliza izakhiwo njalo abulala abantu eZimbabwe sephele amandla kulandela ukuna kwalo eMozambique ngesonto. Kodwa uhlangothi oluhlenga uzulu olwe-Civil Protection Unit luthi luzaqhubeka lulungiselele ukuphathisa abantu nxa kungaba lezehlakalo ezibangelwa lizulu leli. Laloba kukhangelelwe ukuba kuza kuna izulu eliningi ezabelweni ezifana leMathabeleland South aBulawayo, Matabeleland North, Midlands leMaswingo, akukhangelelwanga ukuthi kuza kuba lozamcolo. Kodwa ngenxa yokuchisa okube khona ngeviki edlule indawo lezi zilakho ukubhekana lombani kumbe inkosazana izulu elomoya omnengi kakhulu kanye lezulu lesiqotho. Izulu lesikhukhula leli selibulele abantu abambala eMozambique leMalawi. Ngomnyaka ka-2019 izulu lesikhukhula uCyclone Idai labulala abantu abedlula inkulungwane emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika. Uhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi yezokuhlengwa kukaZulu njalo ngumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Abantu kabalalile ama-bulletins kuma-radio, even like social media, belandelela ukuthi u-cyclone lo ungaphi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi. Kuma-radio siyakuthola khona lokhu. So kuhle ukuthi abantu bahlale belalele belandelela ukuthi kwenzakalani. Abezomkhathi labe civil protection department bayakhupha futhi lama messages athile, ama alerts, ama warnings emafonini kuma SMS khona pha. Abantu kabahlale bethindle.
Sikhangela ilizwe singathi ilizwe lilungiselele na ukuphathisa uZulu nxa kungaba lezehlakalo ezibangelwa lizulu leli.
Engubonileyo okuhle okungijabulisayo ikuthi our local authorities, ngikhuluma ngama local district councils, urban municipalities, yoma local authorities na esizwa i-civil protection department baku high alert ngikhuluma nje right now lokho kuthi ukuthi ama systems wonke awoku responda to uCyclone Chido lo vele they've been activated. Siku high alert as a country, siyakwazi ukuthi as a country thina kukhanya ngani sizaba lobubelo in terms of impact ukuhlaselwa yile cyclone nxa sesiqathanisa lamanye amazwe angomakhelwane. Thina kwethu ngani kuza kuba nganeno, kodwa even kunjalo siku high alert and lokho kuyinto engithabisayo. Ngizama ukuthi ngithi mina ngesikhiwa we have activated our emergency response systems. Bakanti futhi through civil protection department isebenza lama local authorities. Uzakhumbula ukuthi ODDC, district development coordinators kuma district yibo abaheader i civil protection department. So baku high alert. So ezindaweni esicatshangela ukuthi izachaya kakhulu i-cyclone lay vele sekulama evacuation points. And enhle kwenzakala futhi isikolo zivaliwe, which is good.
Yikuyini okuqakathekileyo okufanele kukhunjulwe nguZulu ngalesi sikhathi?
Ukuthi sihlale phela silama numbers abo DDC, osikomiti phela.
sihlale silama numbers abo CEO ama councilor ethu esibhedlela zethu lama police aseduzanile lati sihlale silama phone numbers siwabhalela panga labantwana babewazi ukuthi le number yanga police le number ka dokotela le number ka DDC le number ka councilor le number ka CEO njalo njalo why sizizela ukuthi kona in case of emergencies silakho ukuthi abantu laba sibathinte sithi trigger a fast response to this emergency esikhangelangelayo khona kokuqhakathekile singakuyisi.
Umnumzana Everson Ndlovu ingcwethi yezokuhlengwa kwaZulu njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende omutsha kweleBotswana uthi uzaqinisa ukuthi imisebenzi ethile ibekelwe izizalwane zakulelozwe kukanti abasebenzi ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabadabuka eZimbabwe alisoze lithole imali yeholo elibekwe nguhulumende leminimum wage elilingana lamakhulu amathathu amadola $300. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kweleBotswana.
Umphathintambo omutsha obona ngendaba zemisebenzi kanye lokungena lokuhlala kwabantu kweleBotswana, umnumzana Pius Mukhware uthi bazaqhubeka ngohlelo lwatshiwa ngurhulumente wokuqala olokuthi imisebenzi ethile besezandleni zezizalwane zakulelo lizwe. Ekhuluma kumabonakude weBotswana Television ngolwesine, umnumzana Mukhware uthi noma nje bezavumela ukuthi abantu bokuza bengene bekhululekile elizweni, kuzaba lo mzila wokuthi bengasebenza kuziphi inhlangothi ikakhulu kumsebenzi edinga ulwazi olujulileyo.
Rinalemelawa yaruna ya Employment Act
silemthetho Employment Act yona ekubeka mgceke ukuthi kulemsebenzi egcinelwa abatswana abavela phandle kwelizwe sibafunela imisebenzi ethile esingelalwazi layo kumbe esisilela khona ngezisebenzi.
Umnumzana Mukhware wengeze wathi abasebenza imisebenzi ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabe eZimbabwe alibalanga kunani labantu okumele lithole iholo eleminimum wage elifakwe nguhulumende omutsha. Uhulumende uthi kumele abamankampani babhadale isebenzi esikola imali ephansi i-R4,000 ephosa ilingane lamadola wemelika amakhulu amathathu i-$300.
Ribuwa ka formal employment. Formal employment.
Uma sikhuluma ngodaba lolu sikhuluma nge-formal employment, asikhulumi ngabantu abasiphathisa ezindlini kumbe abama peace stops.
Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana loNkosazana Simanga Dube bathi badaniswe ukuthi bakhitshwe kuluhlu lwalabo abazahola imali ye-minimum wage.
Yesibe lokungajabuli kancane ngoba sase sijabulile kakhulu before sizwe ukuthi izabitholwa ngabanjani. So kusidanisile ngoba le budget besehlesa kakhulu ukuthi hayi next year kuzaphungcono sesingaphila ngcono. So sesikhulekela kuphela ukuthi laba esibasebenza amabhosi labo basizwele basephulela iholo ukuze lathi senelise ukuthi sisupporte imdeni ethe siyishiye emuva.
Umzana Agrey Moyo yena osele minyaka eminingi ehlala kweleBotswana uthi kwakusobala ukuthi abasebenza ezindlini kumbe emapulazini basoke bethole imali yeholo elibekwe nguhulumende abasebenza kumankampani bona bengakatholi.
Ukuze siso kwakukhona kwakube lokucaca ukuthi bazakhangelwa labo laba abasebenza ezindlini lasemaplazini. Kodwa ke khona umbuzo obuvela ubuya ukuthi angithi bekungaba kuhle ukuthi aluba kuqale kwakhulunywa ngemiholo yabaqhatshi ukuthi bona ngokwabo kuyamela amakhampani abe le standard abe le minimum wage yabaqhatshi kuqala. Itshengisa ukuthi nxa umqhatshi eseholi imali ephezulu uzakwenelisa ukuthi aholise isiqhatshwa sakhe i-$4,000.
Umnumzana Moyo uqhubeka wathi kukhangelele ukuthi umongameli Duma Boko achasise kabanzi phezu kwalolu daba.
Angiboni ukuthi umongameli angabe seguqule iceba kadelalo. Ngibona nje ukuthi basadinga indlela zokukusebenza. Kodwa ke sekuyaba lokudana okukhulu kakhulu ukuthi lokho sekumenyezelwa ngumphathintambo wezemisebenzi lokhangela abahlali abavela kwamanye amazwe ukuthi usetshilo wacaca ukuthi akuzange kuchiwo labana abasezindlini lasemaplazini kodwa abasemakhampanini.
Umongameli Duma Boko uthi leBotswana lizimisele ukunikeza abezimbabwe abaselizweni ongekho emthethweni amaphepha okusebenza kweleBotswana. Lokhu akuhlalanga kuhle labanye kweleBotswana abathi abezimbabwe bazabathathela imisebenzi, kukanti omela izimbabwe kweleBotswana umnumzana Henry Mkonweshuru yena olamukele lelinyathela. Umnumzana Mkonweshuru utshele intatheli zindaba ukuthi usekhangelele ukuhlangana lomphathi ntambo umnumzana Mphasi Mohware ukuthi bahlaziye kabanzi ukuthi uhlelo lolu lungasebenza njani kulandelwa okwenzakala kwele South Africa lapho abezimbabwe abanikezwa khona ama special permits. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Independent Newspaper kwele Bhilithane babika ukuba owayengumongameli wakwele Syria umnumzana Bashar al-Assad owayegenqulwa yilabo ayesithi ngamalwecatsha uthi wasuswa elizweni lakhe libutho lakwele Russia elamtholela eMoscow esuka enkambeni yamasotsha ele Maymim ngeviki ephelileyo. Uhlangothi olubona ngezempilakahle eGaza luthi ele Israel selabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu 45,000 selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizweleli leHamas nyakenye. Luthi sekwalimala njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu 107,000. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezi phathelane leMelika. Umnumzana Donald Trump uyaphambili ngokubumba uhulumende wakhe ozaqala umsebenzi mhla ka-20 ngoZibandlela. Inengi limelele ukubona ukuthi uhulumende wakhe uzadlelana njani lamanye amazwe ikakhulu awezwekazi le-Afrika. Eze engene embusweni kuqala uTrump wasusa eMelika kunhlelo zokubambisana lamanye amazwe esithi uqakathekisa uzulu welizwe lakhe kuqala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungulezo umbusazo umnumzana Efi Dlela Ncube.
Uthembisile kakhulu ubaba uTrump ukuthi uzaphatha izinto ngendlela elomehluko kulale kade ziphethwe ngayo. Ngibona sengathi azaqala ngakho kakhulu yimpi ese-Israel, phakathi kwe-Israel leHamas, phakathi kwe-Israel leLebanon. Abuye njalo athathe eUkraine leRussia. Uzabuya njalo abonakale kakhulu eqinisa indaba zobudlelwano kwezokuhwebelana phakathi kweMelika leChina. Esithi kayitshintshe indlela eyenza ngakhona, iMexico kayitshintshe, iCanada kayitshintshe. Izinto esibona ukuthi uzaqala ngazo zona lezo ngokuba yizo azithembisa kakhulu. Kanti ke futhi le yokufika kwabantu ngendlela engekho emthethweni layo izabe iphambili vele. Sizabona esayina ama-executive order esuka nje aphathelene le-immigration, aphathelene lalokho okunye okusondelana nakhona lokho.
IMelika siyazi ukuthi kungomkhuba wayo ukuzihlupha ngokuhlonitshwa kwamalungelo kwamanye amazwe. UTrump ubona eqhubeka ngaleyo ndlela yini?
Angiboni ukuthi uPresident uTrump uzazihlupha kakhulu ngamalungelo abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonitshwe imithetho lamalungelo kungakhathalekile ukuthi ngabanjani abantu. Uza kwandisa kakhulu ezokuthengiselana, ezokuhebelana. UTrump ukhangela izinto njengebhizinisi ukuthi ubudlelwane lobo buyayenza iAmerika ibe greater gain njengoba ethanda ukukhuluma. Kungakhathalekile ukuthi la amanye amazwe kawabi mahle kawakhuli. Uzabe khangela ukuncintisana leChina, uzabe khangela ukuncintisana leEU, uzabe khangela ukuncintisana lamanye amazwe ekuthuthukiseni umnotho, ekuzuzeni ezemvelo lakho konke. Yikho kuzabe kukhulu. Yebo kambe lapha lalaphana iMelika izakhuluma ngamalungelo abantu, kodwa azabe engasagqamanga, engasekho phezulu njenganxa sikubona nxa ukusa abanye abantu abangasoTrump.
Kuningi uTrump athi uhlose ukukufeza engena nje embusweni ngoZibandlela. Ubona kusiba lula yini ukuthi akwenze lokho njengoba ibandla lakhe selilawula amadale omabili eParliament?
Kuzabe kulula ukuthi enze izinto azifunayo ngokuba iRepublican Party okuyiparty yakhe uTrump iphethe izindlu zombili. Kodwa eMelika akukho lula ngendlela abantu abacabanga ngayo, ikakhulu ngoba kukhona ama-senators angakhethwa kuseduze othola ukuthi abangene lonyaka nxa baze bakhethwe ngemva kwe-6 years. Uzaze kube lokhetho lwabo ngemva kwe-6 years. Lanxa abanye bezabe bekhona ukhetho lwabo ngemva kweminyaka emibili, abanye ngemva kweminyaka emine. Ama-senator eMelika ahlala iminyaka eyisithupha. Kuyenzeka ukuthi bangesabi upresident ngoba besazi ukuthi kakula primary election. Kodwa laba abanye bazabe besesaba ukuphikisana noTrump ngoba kuzabe kulula. Ngakho ke kuzabe kulula ukuthi abafuqe ngoba besesaba ukuthi uzabadingela enye icandidate engaphikisana labo eminyakeni emibili elandelayo. So House of Representatives kuzaba lula ukuthi azuze izinto azifunayo. Kusenethu kungaba lokunzima lapha lalaphana. Kodwa ke hayi asoze kube bukhulu kunzima kusiya ngokuthi yini into ayifunayo.
Umnumzana Efi Dlela Ncube uhlaziya ezombusazo wexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7. Ukusigaba sezempila kahle namuhla sihlolisisa isimo senyawo ezijeleneyo esihlasela abanye abantwana abasanda kubelethwa. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcwele.
Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization ithi kulabantwana abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abazalwa ngomnyaka belesimo sokuchilana kwenyawo okubizwa ngokuthi club foot ngesilungu. Uphenyo olwenziwa nguNyaradzai Munamba labanye bakhe eZimbabwe lwaveza ukuba kulabantwana abangamakhulu amane lamachumi ayisithupha 460 abazalwa belesimo lesi ngomnyaka elizweni leli. Odokotela bathi isimo lesi siyalungiseka singaphanyiselwa kodwa kungehlula umntwana ugcina ekhula elenyawo ezichiyeneyo. Iningi labazali kuyabathatha isikhathi eside ukuba banazelele ukuthi bazele umntwana olenyawo ezichileneyo. Udokotela Derek Matsika, urologist, uchaza imbangela yeclub foot.
Yebo, iyachiyana. Abanye kuba kakhulu, abanye kuba mbijana. Ababambijana, i-operation nje encane vele iyenza umntwana esamncane ukuthi saphongu kuma nje kuyimsipha ukuthi nyawo luwe straight and imsipha lana ingaqondiswa. Bafaka iplaster ubosikhathi bachiya kunjalo umntwana ekhulu ngawuqondile. Kodwa labanokuthi kuyabe kusevie ukuthi kubhende kakhulu. Akhona zikhona izicathulo ezigqokwayo ukuthi zimncedise ukuthi unyawo lube luqonda. Njalo futhi khona ama-operations emsipha edonswayo ukuthi unyawo lalo futhi liqonde. Kwanza ukuthi nxa enyathela ngalokho esithi yisole. Akhona ukunyathela ngaphandle konyawo.
Udokotela Themba Nyoni owazalwa ele club foot uthi uhlinzwe esekhulile njalo usesenelisa ukunyathela kuhle.
Ele club foot that was never diagnosed until maybe the last 50 something years. I got help from mama doctors that were in the UK when I was in Saskatchewan, say UK, and I also got mama doctors help from Zimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ohlala kobulawayo uthi ulomzukulu owazalwa ele club foot kodwa sewahlinzwa.
Kwanazela ezala bahle bamhlinza kusasemasinya. Uyenelisa ukuhamba kuhle kodwa ezakhula kazange ke avunyelwe ukugijima esikolo sesabela ukuthi engathunukala ngaphakathi.
Abezempilakahle bathi ziningi indlela zokuqondisa inyawo ezichileneyo okugoqela ukuhlinzwa kumbe ukugqoka izicathulo ezelapha imisipha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani zihlobo, salibonani zihlobo. Siyacela lapha silahlekelwe ubaba, ubaba umeluleki lungu. Ubaba uzalwa lapha eTsholotsho khona lapha ePatalika. Lahleke ngolwesihlanu ekuseni wasuke esiyebulawayo ebulawayo kazange wabe safika lapho yakhona. Siyacela lo mbonileyo ongabe ezwile kulo muntu olahlekileyo, asikwazi ukuthi kumbeni wabulawa ngabotsotsi, kumbeni uyaphila, kumbe wathunjwa. Siphakathi kokudinga. Oyabe ezwile le information yomuntu osuke etholotho otholakale kumbeni engekho right, kumbeni kuphambanisekile, sicela asifonele kule nombolo 077-650-8193.
Yebo, nkosi yami, yebo, mzalwane. Njani, ninjani, niyaphila? Nathi siyaphila. Aliphile kahle, nathi siyaphila kamnandi. Akulankembi, akulankinga. Siyabonga, siyibongela inkosi ukubana sihlangana nasikhuluma kanje. So, hhayi, kuyikho kuhle, ikho kuhle, kuyimpilo leyo. Impilo, ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga. Ngiyabonga, thank you.
Alo, alo, Studio 7, alo, Studio 7. Ngandami lingayifaka kumeseji, lingamameseji ami. Lingafaka kumameseji ami, lami ngikhalaza. Khulume kuye lami ngoku esenhlinzeni yami. Laba athi nguChabango, okuthi wabamfaka ekhodi. Kanti uChabango uyini njengoba nguye waqeda i-trip C kaChamisa? Uyini, ngumhlobo bani womuntu lo uChabango? Uyini njengoba eskema so nguye umuntu kuphela owaqede kaChamisa? Lakathesi yanele Oshman Ncube uzoyiqeda. Kanti uChabango abamboni uyini yena uChabango? Uyini uChabango? Yini uChabango mnamu? Sukela upane e-village 26 eSenlux. Esenlux komadiza lapha. E-village 26 usebhukwami ngomoya osekhona. Igama lami uNdlovu, Cornelius Ndlovu. UNendlovu lokuzalwa. Sithi abonke libakhulu babingelele bonke labangikhaba abakompala, abakomalume kompala, labakondlovu, osigaqa, umama uViolet Mpala nyambulise, lo mnamu naSharon, lo Sjensiwe, lo Mbonisi, lo Clement, lo Vita.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi. Ngiyalibingelela ukuthi umsebenzi wenu ube right, singeneni umnyaka lo esiyakiwo. Siyabonga ngegama lenkosi, liphile kahle, ligcine labo mama benu bebe kahle, labo mkhulu nabo gogo nengane. Siyabonga Studio 7, umsebenzi wenu luwenzayo muhle kakhulu.
Injani weStudio 7 ayikunisaphila. Yini mina kule nto engimpathi kahle lapha. Angazi impikamenti yakwazi ama-president lama-minister lamakhasini ukudla kakhulu beke besekhaya ukuthi bayakwazi into njengalokuthi. Bona bayakwazi abaninto leyo bayibhekisisa kahle ukuthi. Kanti lo umuntu obulala i-young generation uphuma kodwa odingisela abantu inyawo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho kusithumela enimibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyela inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk, sixoxa ngezulu lesikhukhula uCyclone Chido elilakho ukudala umonakalo omangalisayo kwezinye izabelo eZimbabwe loba kuthiwa seliphele amandla. Singeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelane lokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla, abaningi besithi kumele kwesule umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ezandleni zikamongameli. Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesikhukhula uCyclone Chido obesesatshelwa ukuthi uzabhidliza eZimbabwe usephele amandla. Okwa namhlanje muli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuthi basilandelele sukuthi lilalele ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngudaba kaNcube, ngisithi lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.